Intengo yamafutha ezimota okwamanje idlalela kumadola phose alikhulu kulitha i-$91 kusiya ku-98 RTGS ilitha elilodwa, kodwa amagalaji athengisa ngemali yeZimbabwe awasatholakali amafutha. Ngedola leMelika, ilitha ngayinye ithengiswa ngentengo ephezu kwedola elilodwa, i-$0.18 kusiya ku-$0.20. Ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe sekuthiye iningi likaZulu libhekane lobunzima ngoba intengo zakhona zingafani, njalo iningi labathengi lingayiholi leyo mali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Efort Ncube, ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association i-NACORA, uthi ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe kutsho ukuthi balutshwane abazawafinyelela.
Ukuthengiswa kwamafutha ezimota nge-foreign currency kusho khona ukuthi balutshwane abantu abaza kwenelisa ukuthi bayathenge, abazathenga ababi bathenga ngemali ephezulu, ngokuba kuzamele ukuthi baqale baguqule amabhondi basebesenza kube yi-foreign currency, okuza kwenza ukuthi nxa ngabe vele amabhizinisi badulise izinto ukuze bayizuze imali yokubuya bayigcwalisa amafutha ezimota. Yibo ubunzima esihlangana labo khathesi emadolobheni lapha lasemakhaya. Akululanga, abantu bathwele gadalala ngoba phela leyo foreign currency vele kayitholakali, itholakala kwabalutshwane kakhulu, iningi labantu vele abahlangani layo.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi semzini wePhumula koBulawayo uthi lolu hlupho solubangela ezinye inhlupho.
Ukuswelakala kwefuel kuyaaffect business ngendlela zokuthi akuhambeki lapho yakufuna ukuya khona, ngoba kuyavuka kwelinye langa kungelazimota, kungela fuel, khonoko kuyadala ukuthi kungasebenzi kubusiness, ngoba ukuthi uthele imoto ifuel sokumele ubhode idolobho lonke. So yikho kwenza kube nzima. Amanye amagaraji amaningi asethengisa ifuel ye-forex, thina i-forex yangkhona siyayithatha ngaphi ngoba siholi RTGS.
Unkosikazi Melisa Sithole ongusomabhizimusi wakoBulawayo uthi udubo lwamafutha ezimota asebizwa ngedola leMelika yilo olwenza ukuthi labo bakhweze intengo yabakuthengisayo.
Ekuthengiseni lapho intengo zethu sizifaka ngokuthi sithenge imalini, njalo ukuthwala impahla zethu kube imalini. Esikhathini esiningi ibhonda lisenze lilutho, ngoba ungaze ube lalo i-fuel awuyitholi, ugcina uthenga i-forex ukuze uthele i-fuel. Ngakho kusuka kusiphambanise kakhulu ngoba sigcina singatholi lutho, okwenza lathi sibe sithengisa impahla zethu ngemali ephezulu nxa sithengisa ngebhondi ukuthi senelise ukuthenga i-forex siphinde sithole okuncane. Lokhu kusisebenzisa nzima kakhulu.
Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi seMagwegwe koBulawayo uthi izisebenzi zikahulumende zisebunzimeni ngoba zingatholi imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika.
Uhlupho lwe-fuel ukuthi i-charge ifakwe ngama-US nge-foreign currency. Lusekuthini na abantu abaningi bahola amabhondi ama-RTGS. So kathi siyayisatholakala i-fuel yama-RTGS, njalo sokunzima ukuthi abantu beyithole ngoba abanjengabantu be-government abasebenzela i-government ama-civil servants labo bahola imali amabhondi. So kunzima kakhulu ukuthi abantu bethole i-foreign currency ukuthi bethenge i-fuel, kosokuzenza ukuthi abantu bebengasabi le-transport eyaneleyo.
Inani lendawo okuthengiswa khona amafutha ezimota ngedola leMelika asemaningi kulalawo athengisa nge-RTGS, okuludubo oselwehlele osomabhizimusi abaningi behlaba omkhulu umkhosi. Kuthi labagada imichova bethi sokunzima ukuthi baphile kusimo esinje, sebesebenzela ukuhlawulela ukuya lokuphenduka emsebenzini. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwanikeza amagalaji athengisa amafutha ezimota imvumo yokuthi bathengise amafutha ngemali yakwamanye amazwe. Umqondisi weZira wazise iphephandaba leDaily News ukuthi amagalaji alakho ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe, ethi njalo intengo evunyelweyo iphakathi kwamadola edlula kancane elilodwa leMelika, i-$0.18 kusiya ku-$0.20. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.